eNdebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Alinga litshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mbona yifi for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kweMatebele Land. Ibhompu yenzakala futhi eMatebele Land. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebele Land.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela.
Sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe nempilo ezihle. Yikho lapho izesithi uyaqina ukuthi hhayi alinge ngizame mzamo lanibikele i-form i-political party ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayaform i-political party ye-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MTCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni eWhite City koBulawayo ngomgqibelo lapho okulumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bagcina belahlekelwa umphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuzakwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadrisirali yayizolo ewange. Mbona yifi for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kweMatebele Land. Ibhompu yenzakala futhi eMatebele Land. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebele Land.
Esinye isakamuzi seHarare uMnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlalele evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela lokho okwenzakala eWhite City ukuthi lokho esekuzona eMatebele Land. Ngakho ke ukuphepha kwakhe akuthembeki kuhle inxongwana zethu. Mhlawumbe bengela qiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokwenzakele khona. Yikho nje ekhansileni ilokuzenini irale.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security kuPresidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi bayaxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba le mphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvela ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugrawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona, phela remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli, njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkemenkeme yendaba uyabaleka ngitsho even last thunzi sakho nje ukuphonguthintwa nje into awuyawungasazwisisi. So kakusena kuthembana
kodwa isiphathamandla sezanupf umnumzana Munashe Mdudza uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni wewange.
Irali leyi ibingaplanwanga ngumongameli. Irali leyi ilungiselelwe ngeleadership ezanupf yewange, yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi yena officiate kuprogram le eyewange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevelile lama programs akhe ubemele ihlangane lama-investors adevela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of iprogram yewange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi postpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele fukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona, akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleni North izayenzakalela upane ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma nentatheli izindaba zomsakazo weBritani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelelwa ngunkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Mele 27 ngiseHarare, nguGibson Bethe.
Ibandla lezanupf lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla sezanupf umnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxompikiswano yokhetho equthelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhonale wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma embuthanweni wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, umnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhokheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba, kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengiyeke ngikwenza.
Umnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha umnumzana Robert Mugabe esihlalweni, iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe esalanelise ukukhipha umkhokheli walo esikhundleni saphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elithumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state. We want to preserve the independence.
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekeli ihlangothi kwebutho. Inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, ukuthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kuningi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekuningi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano wePeople's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresidenti esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala ukugijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubusu sithi sengikhipha meva hayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba abuchabanga ukuthi hayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Iyahleka sure ande ngihleka ngikuthi yabona i-cannot pass imithetho khonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke is-legal. Akula nto e-legal. Into ongakhonela ngayo ngithi no, into le is-legal but state noma state apparatus i-judiciary bayihlulekile uhenze udaba lami. Leli ngiyadukule case. But where it is legal sikwazi that kusemthethweni sithi hayi angivumelani lakho. Ungavumelani nomthetho uyawamenda awulwisi ngokukhombela emgwaqweni ngoba sozoutshintshela impendulo yami.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU PF, lithini lina ngalokho?
Sisoke sithaya impembe yakho ngani ngoba vele abusoke kutshintshe lutho. IZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke naminyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi ama-days sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decisions zabo sebefitiwe nge-poison leyo khona ungeke wasala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison lokhu umnika i-poison ukuthi uzokuthi unkonanza mthintshela sokusele 2 days ukuthi iminyaka kuphele asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-vote amaningi ngendaba yokuthi besincithwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi OMDC kabakho, oMdura bakho, oPRC yabakho. So ngilethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu? Irigini yini le?
Yabona into leyi into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU-PF yes ilethu iways yathi ngeyesi sibalekile iku-executive, i-executive iphathi ebusayo anti ye ku-executive while ku-executive i-executive can use or especially i-public media they do follow u-head of state njengwa-head of state lanxa esiya ku-private southern bamlandela njengwa-head of state babesesiba khona. I-public media you can't even force ama-media ukuthi uthi wena zwanini media landelani ama-opposition like uyabe ungela news ngaleso sikhathi after all. But into ekhona yokuthi kwakumele ama-parties bakubone kudala bakureyize nxa bekureyizile nxa bengakurezanga kuphumele iveki kathesi anithe yona baphuzile ukuqalisa ama-parties zonke aphiwe amathuba ukuthi isifine siyakunanzelela. Kunext election ngase kungumthetho kuthe 6 months before kuyamela ama-parties wonke athi anikwe equal lokuzeni ku-A into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabango, phosa lakho sizo.
UNdlovu wenzingani kasali eZimbabwe kumbe wenzingani ufika izolo eZimbabwe ukhetho zonke lezi zade zisiba khona bezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms azicalisanga lamba zaqalisa ngowe-1980s zikhulunywa ngoJoshua Nkomo zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Jabanga.
Uthabanga ngibona ngani ube too emotional ngizwa ukuthi ngithele. Angivele ngihlale eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi bori khona ithele mina. It's very unfortunate ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state. I-problem yabakhona ukuthi kwaselakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela. Ngoba every body of course tries for its place. So i-public media ngithe engayithandela i-private media ngithe angiyiphendulile ngoba i-private but i-public media owned by the state. There's no way ababe ngeke bejele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kungikhulumela ngokuthi kwakunela enforcement angitshongo ukuthi kwakungekho yangilali kangizwanga kuthi sii.
Lo ke umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla leZanu PF bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane yasihluzeli bomama sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele ya-OMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi ulesibindi Kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ichumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo esibhedlela sempilo esebhabhasi koBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo. Kwenza ukuthi abantu abe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi amathuba aneleyo, okuthi bayezibhedlela bayelatshwa amathuba aneleyo, ukuthi behambe ezikolo bayefunda amathuba aneleyo, ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sekuze-TG Women's Advisory Council. Ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president ukuthi babusangela kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena engu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, the main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona saqala silwisana ngezinto zezisebenzi. Ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunanzeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izithithi yacina sithi hayi alingeni lizame mzamo lanilike liform i-political party. Ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayaform i-political party ye-MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bachumanga ukuthi ingxenye sayijoyina thina isesayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCT yacina sithi abantu abangu-8 abahambe beyeform i-party. Ubaba uGibson Sandu wayengu-president we-ZCT, Isaac Matungu wayengu-deputy, ubaba uSandu wayengu-secretary general, uMzengera wayengomunye u-secretary general, uMakwazo owayengweyinye i-union ye-mines, ubaba uGift Chimanikiwe lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council. Lami mina uThokozani Khuphe engu-secretary we-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siyeform i-party. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi i-Working People's Convention. Sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesi isiba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilisu, kodwa khathesi singakhangela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungibhalela ukuthi ngabe ngu-president we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathesi abangenileyo, khangela khona kuzami ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane ukhangele kwama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuzahamba njani? So yikho ilisu ezinyeizinto ezinezi omama becine behlehlele emuva besesaba ukuthi bangene ezitsheni zombangazo. Kodwa mina ngithi hayi sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangabisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ngumama, because ngele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqala. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebeleni.
UMnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokho? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. ngamafitshane ke ngingathi mina kunenge engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Khubhe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi le-Afrika elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu le-Senegal liphutshe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika-Group H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine yokulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe nabadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlulela kusigaba esilandelayo esoncintiswano aluba libe ngujikelo bhanqa leColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elinyeni ngemiklomelo omabili yele miklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup play, kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba isizwe sibuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi but ngenxa yokuthi kuthiwe balama-yellow cards amaningi kuleyinye i-team. Kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo, abatied, bengadlali enye i-match, sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni. Not ukuthi i-team iphume ngenxa yokuthi kuthiwa ilama-yellow cards amaningi kudluleyinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisayele Uruguay leliRussia aphumelele kusibaya sikaGroup A, eleSpain lelePortugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobele France leleDenmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia leArgentina, iqembu leBrazil leSwitzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Take my imali yeqolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo esewhite city. Ivandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.